uhlangelele esithangela khona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika, njalo lokwenzakala kwele Melika silobaba lapha ke uNdebele uMashali. Mashali, kunjani?
Ngiphile njani zabo?
Hayi, siphile kakhulu. Akutshela abantu bona vele ngubani?
Ngihlala lapha eMelika eSinedosia, futhi ngiphuma ekhaya eZimbabwe kwaBulawayo. Yasengesikhathi lapho ngihlala ngisuka ngo-year 2008, so alokhu ngilapha.
Singathi kunjani ukuhlala khonapho lapho khona? Uthe ungapho sefili ePhiladelphia?
NgiseFhiladelphia ePennsylvania. Hayi, phile kahle lapha. Nje ngathi ngesikhathi zomqando kwesiqanda sibilo, kwi-slower kuya-slower. Nxa kutshisa kuyatshisa, but akuyasebenzela, kuyaphileka.
Yes, ungathi umsebenzi uthile onjani khonapho-ke baba Ndebele?
Umsebenzi lapha ngisebenza ebhanga lapha, ngenza ama-investment analysis. Lapho ngawufundela khona indaba zebhizinisi esikolo.
So nguya ukukhangela ke ukuthi hayi nombolo lezi akuhambe kuhle lezi ziright.
Ye, khangele primary zikhangele imali zabantu ama-retirement funds abantu, ukuthi la nxa sebeqedile ukusebenza bebe le madlanyana yokuthi ibaphilise yake nabo nxa sebebadala.
Ye, kunjani kodwa ukuthaa umsebenzi onjani?
Hayi, kuba sesibili lokufundela bese ungafika bakufundise nabo ukuthi kwenza njani. And then lawo nxa ungathi uyabona ukuthi kwenzakala njani uyaphuquke phambili, nxa kuthole kunzima bakuncedisa, kodwa hayi usebenzi sibili lawo obonayo ukuthi into ozenzayo ziyanceda abantu.
Ye, singathi nxa usukhangele ukusebenza khonapha, abanye abantu bathi nxa usebenza usebenzele ukubhadala umthelo wendlu kumbe ngithi irent. Akunjalo, uhamba njani?
Hayi, iqiniso leyo ukuthi hayi lapha okusebenzela kakhulu ukubhadala izikweletu eziningi ezokuphila, ezendlu, ezamagezi nandani. Hayi, izikweletu zangkhona ziyakehlangana zibe eziningi sibili. So, but ungazimisela sekele ukuthi usebenze kahle, uzimake ukuthi awubhadali into eziningi kakhulu, kuyaphileka sibili. La uyakhona ukujikela kancane emfaleni ukuthi kungazinceda phambili.
Ye, sizwa abantu besithi kunzima ukuthi umuntu athenge indlu. Kwenziwa kwini?
Kuyadengeka sibili, but I think especially abantu abasekhaya ubunzima kwakukhona kwenziwa ukuthi noma bezama ukuya phambili, lokho kumele bathangeze emuva ekhaya, izimali ezinye zibili khona. So yikho kunye isikhathi okungathi kwenza umuntu engathi uyakhameka kancane. But otherwise alternative singathi abantu abanjengathi but abazalwa lapha abangenazithembo zona ezekhaya, kwenelise sibili bona ukuzithenga izindlu lezi, ngoba ama-commitment ayo ekhaya ngazathi abalawo. So but abaningi sibili abantu abasebehlala pha sebelawo izindlu ze azedengeka sibili, but just nje ama-commitment ezekhaya kwezi zikhathi ezinto lezi zibe nzima njani.
Ye, bese iyaxoxa sibili kwesikhathi eside, kodwa hayi isikhathi esiphelile. Akuvalelise abalaleli Ndebele.
Hayi, abalaleli lengapha ngapha thina eMelika singazi lekhaya ezimabhe liyasizwa, kodwa hayi siyalikhumbula lomkeni izimuli bonke labangani.